ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 22 Mpandula 2018 ngoPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, amafutha ezimota aqhubeka isilela eZimbabwe njalo abathengisa lawo mafutha basola indlela yokuhlawulela kwamakhala ekhukhwini eCocash bethi yiyo ephuzisayo ukukhipha imali yokuyathenga enye ipetulo phandle kwelizwe. Isikhulumeli senhlanganiso yeTajamuka sesijikile uMnumzana Promise Mkhwananzi usekhululwe ngamapholisa ngemva kokubotshwa izolo esethezwa icala lokwethula amazwi ajojozela udlakela. Sizakhangela ezemidlalo emidlalweni yenguqu eChibaku Super Cup edlalwe lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amafutha ezimota aqhubeka esesilela eZimbabwe njalo abathengisa lawo mafutha besola indlela yokuhlawulela kumakhala ekhukhwini eye EcoCash bethi yiyo ephuzisayo ukukhipha imali ukuze benelise ukunikezwa imali yakwamanye amazwe yokuyawoda lawo mafutha phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Indwendwe zezimota ziyazisanda emagarajini wonke koBulawayo ngenxa yokusilela kwamafutha. Kuleviki amafutha asilelayo yiphetulo, njalo kwezinye indawo koBulawayo, imichova ibisikhweziwe imbadalo yokugada isuka ku-50 cents isiya kudola. Otshayela imichova uMnumzana Sipho Masina uthi ipetrol ayikho, njalo kuleviki ephelileyo kuke kwasilela idizili.
Yebo, ifuel iyashoda, ongangokuthi ipetrol iyashoda this week, and into yenzakalayo ukuthi last week kuke kwashoda idiesel, but it was temporary, and then ibikhona kwamanye amagaraji ngekho, but ipetrol ukhanya ngani iphele emagarajini wonke, and then abamagaraji ngasibuza bathi imbangela esikhathini esiningi ukuthi imali yabo enale asabe sithela ngayo njengoba singela cash elizweni sisebenzisa iCocash baphuza ukuthi imali zabo zireflecte ukwenzela ukuthi bakwanise ukuyacela iforex e-reserve bank. So yinto eyenzakalayo, so asikwazi ukuthi into le eyenzakalayo is temporary kumbe is permanent, kodwa into ekhona ukuthi ifuel ayikho, okukhona kathesi idizili, ipetroli ayikho.
UMnumzana Blondi Ncube uthi imichova ayisoze ikhwezwe nje mahlayana ngenxa yokuthi intengo yepetulo ayikhwezwanga.
Ukukhwela kwemchova njengathi thina abantu esisebenza emchoveni, umchova anike iphongukhwela ngoba ifuel yona kayikhwelanga. Into ekhona nje ukuthi ifuel yena kayikho emagarajini. Kathesi qale last week i-diesel yeke yashota last week, but this week petrol yengekhoyo kule diesel. Singahamba emagarajini siyayithola, kodwa imbangela yakhona yokuthi nxa ungela cash yikhonye kuthule khona ifuel. Hayi, thina bedizili asifamanga kulayina, but abayipetrol ibabalayinayo.
UMnumzana Thulani Mlawuzi uthi ukusweleka kwamafutha sekusenza ukuthi bacabange ukuthi uhulumende kamgabe ubengcono.
Hayi, indaba yefuel yazi isithwalise nzima. Khathi sifake izimota uze uphuze emsebenzini uselayinini yefuel, utshayise ufike endlini ngo-8, sesixabane nabo nkosikazi bethu ngendaba zefuel zonezi. Asazi ukuthi igovernment iplanani, sokungani igovernment leyani ibikhona ibingcono, ngoba noma into bezidura bezikhona, angazi ukuthi bangayenza mzamo bani abantu begovernment. Asisakwazi kumbe igovernment kumbe ngabantu bamagaraji, kodwa asibonengani igovernment. Ngokubona kwami bona ngani igovernment, asisakwazi kumbe amagaraji ngawabo bebesenzela ukukhweza bethrethena abantu ukuthi bakhweza iponti. Nxa befuna ukulikhipha bahle balikhiphe kawani, ngoba since bekhulume ukukhweza iponti ifuel siyacatsha, isinkwa sikhwelile, zonke izinto zikhwelile. Ungabona sokukhwela isinkwa esisemehlweni abantu okungemuva ke.
UMnumzana Thulani Mthethwa uthi ucabanga ukuthi abantu bazagcina bekhweza intengo yempahla ezitolo becatsha ngokusilela kwamafutha.
ngokubona kwami ishortage yefuel izakwenza ukuthi abarana izimota bathenge ifuel eningi bayihude. Then laba abathengisayo bezitolo labo bangabona sokunjalo bazadinga ukuthi bakhweze intengo besithi ifuel iyashota, sebe transporta nzima amagoods abo abathengisayo. Kungenzakala ukuthi bahle bakhweze kakhulu vele ekuqaliseni ngoba besithi ifuel njengoba ibonakala ukuthi kayikho. Ukuthi abantu kazani laba abantu abathengi sebeyaba lobunzima because babe ngasenelisi ukuthenga izinto lezo ngoba zabe sezidula nxa kuthi laba abathengisa esitolo abanengazi wezitolo babe sebekhweze intengo zempahla zabo.
Isisindo sedola leMelika sesiqanise okumangalisayo okokuthi elilodwa selithengiswa ngamadola amabili awebond note nxa umuntu efuna ukufakelwa imali ebhanga. Lokhu kwenza ukuthi ilizwe lingenelisi ukuthenga izinto eziningi ezidingakalayo kwamanye amazwe, njalo nxa kulokhe kuqhubeka kunje intengo yempahla layo izaqansa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the Voice of America.
Isikhulumeli senhlanganiso yeTajamuka sesijikile uMnumzana Promise Mkhwananzi usekhululwe ngamapholisa ngemva kokubotshwa izolo esetheswa icala lokwethula amazwi yajojozela uDlakela ngesikhathi kulokutshengisela kwabantu besola ukuphuza kwempumela yokhetho. uMkhwananzi oxoxe loChris Gande weStudio 7 uyalilandula leli cala.
Ye kuliqiniso ukuthi besilodaba besilubikela intatheli zindaba kuthange eMedia Center esigodlweni saseHarare. Lokhu bekungemva kokuthi bengengafonelwa ngamapholisa esithi angifune ofisini yawo ngibofika. Ngase ngisithi hayi ndaqhuqa lelogweni lamagwethami ngizokuza ukuthi kuyini. Kodwa kamapholisa asafunanga ukuthi amelele ukuthi ngihambe ngiyedwa emapholiseni. Base bengilanda-ke eMedia Center lapho bengikhuluma khona nentatheli zindaba. Belerayothi, belemibhobho, belamabuttoni stick, izankosi esingathi izankosi ngesindebele. Bafika ke bambopha izandla ngama-handcuff, bamphosela erolini behamba benginyathela bengithethisa besithi mina ngizama ukwenzani elizweni leZimbabwe.
Usuvalelwe khona lesitokisini bakuphethe njani?
Hayi sengivalelwe kube ngcono lapho bekukubi khona lapho bembopha khona mbono lebona leivini amavidiyo lemifanekiso ebikhishwa amapholisa embopha yikho lapho bengaphathwanga kuhle khona. Ngikhuluma nje sibikile lindaba phambi kwedale namuhla ukuthi hayi ngiyakhonona ngokubothwa lo ngokuphathwa engakwenziwayo ngibothwa ngamapholisa esigodlweni seMedia Center kuthange lapha eHarare.
Sizwa kuthiwa ukhululwe ngemva kokuhlawuliswa imali yebail. Ungasitshela ukuthi kuyini okunye okwenzakeleyo emthethwani ndaba njalo ozamela ukwenza?
Kuzamele ngireporte eHarare Central Police Station ngolwesihlanu lodwa indaba le izithele, njalo kuthiwa kumelanga ngi-interfere nabafakazi endabeni leyi layona le ibheyile engibhadalisiwe $50. Njalo nizabuyela-ke edale ukuyathonisiswa mhlaka 9 October 2018.
Manje wena uthini ngecala leli, uyalivuma na?
Angilivumi leli cala, alikho icala leli. Angizange ngethe cala mina, angizange ngitshengisele, njalo angizange ngibe seduze lapho kula bantu ababetshengisela khona mhlaka 1 August 2018. Ngangilandela ama-results la ngiwabona nje ku-TV ngisendlini, kodwa akumangalisi ukuthi bangethezelele icala ngoba bayakwazi ukuthi nxa sekunje. So inhlanganiso yeJamuka esingathi umbe isesijikile campaign, yiyo esikhangelelwe ngabantu ukuthi ithathe intambi iye phambili. So lokhu kuyabethusa kakhulu ngoba bayakwazi ukuthi inhlanganiso elamajaha lezintombi abazimiseleyo ukulungisisa uhlupho olukhangelane leZimbabwe, abake bacontributa kakhulu ekulungisiseni lolu duko seselo ubaba uRobert Mugabe, njalo abazimiseleyo ukuphinda balungisise ilizwe njalo ngaphansi kukababa uMnangagwa lo wathatha amandla okungekho emthethweni.
Kanti manje nxa kuyindaba ka-August 1 abakubophelayo nakathesi, kungani bebuye bazokuhudula phakathi kwabantu wena uphakathi kolunye udaba ungaba lolwazi
angila lwazi but engicabangela ukuthi bebefisa ukuthi ngabe kuthiwa ngikhulumanga lentatheli izindaba izolo ngoba izolo besikhuluma lentatheli izindaba sikhangelane lendaba yokuhlukuluzwa kwamavenda okwenzakalayo esigodlweni esikhulu seHarare so lokho akubathokozisanga bona basebeqoqa ukuthi hayi asivele simbambe engakakhulumi hayi inhlanhla nje ukuthi baphuzile mbijana bathole sesethulile lamazwi kuntatheli izindaba njalo amazwi la ahambile ahazekile izwe lonke uzulu wonke uzwile sekukhulumele
lo ke bekungumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumele senhlanganiso yetha Jamuka sesijikile lapho ke limuzwe ekhuluma ecengweni eseHarare lo Chris Gande owe Studio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelele ukuhlangana labo somabhizimusi kanye lezizalwane zonke nje ezeZimbabwe esezihlala eMelika ngayona limpela viki edolobheni eNew York khonapha eMelika lapho azaphatheka khona emhlanganeni wenhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba iUnited Nations General Assembly kumbe iUNGA. Osomabhizimusi azahlangana labo ngabakwamanye amazwe labeZimbabwe abadabuka eZimbabwe asebehlala eMelika bekhulumisana ngemizamo yokuvuselela umnotho welizwe. Izizalwane zeZimbabwe nje jikelele zizahlangana la uthena uzahlangana lazo ngesonto emhlanganeni weUnited Nations. Umnangagwa uza kwethula amazwi akhe ngolesithathu ongokwakuqala ukuthi ethule amazwi akhe emhlanganeni lo oweUnited Nations Assembly.
Yebo, mtswaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni etsilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umprofita odumileyo eZimbabwe uApostle Nyikazino Chiwengwa ubikwa esebonakele ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo izolo. UChiwenga usanda kwethulela uZulu impiko ethi wayiboniswa nguNkulunkulu eyokuthi kuza kufa abantu ababili abalezikhundla zaphezulu abangacatshangelwayo. Imizamo yokukhuluma loChiwenga yehlule. Ngakachapheli ngale esigabeni sethu sesibili salolu hlelo wathi sikhangele izuvela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefele engozini yokugenquka komkhumbi eLake Victoria kwele Tanzania selifike kwabalikhulu lamashumi phose ayisikhombisa e-167. Kulomuntu oyedwa ohlengwe lamhlanje ngomgqibelo phakathi komkhumbi lo ogenquke ngolwesine imbangela yayo elokhe ingakaziwa. Kuthi ke kulamadoda angaziwayo kubana ngakweqembu liphi labalwisa kwele Iran abavuke ubhova badubula umbothano wabakubutho befola edolobheni leHavaz esigabeni seKazakhstan babulala abantu abangamashumi amabili lane. Elulaleleyo ngumsakazo weStudio 7 osakaza useWashington DC.
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampa wabafube mbula
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa wabafube mbula
Gukama
Wezemaphandleni izakhamizi kanye labo sombabhizimusi bendaweni yamavinkili eyasejuve phansi kukanduna mabhena bakhala ngokusilela kwamandla kagetsi kanye lamanzi endaweni yamavinkili le. U-Albert Ncube owe Studio 7 usipha lolu daba.
Izitolo zesejuve zisungulwe ngomnyaka ka-1969 kodwa kuze kube lalamhlanje kulamagetsi kulendawo osekudala ukuthi osomabhizimusi bengathuthuki. Inengi kulendawo lisebenzisa ama-generator okudala ukuthi babe lendleko zokuthenga amafutha okudumisa limthina. Umnumzana Herbert Ndlovu isakhamuzi sesejuve njalo uthi sesiside isikhathi bengela amagetsi.
Ibusiness le ibunjwe kudala kakhulu bekusese iRhodesia. IRhodesia iphele ngo-1980 lanamhlanje lokhu lapha singalamaki. Siyacela lathi ukuthi ngayo ihulumende kumbe ini isiphathise isinikeze amagetsi ukuze lathi sivuleke phela sizuze imisebenzi. Kuningi esifisa ukukwenza la but sihluleka ngenxa yokuthi akulamagetsi.
Usomabhizimusi uNomzana Lungile Ndlovu othengisa inyama uthi bagcina beyilahla ngoba sibolile njalo uthi inkokheli zombusazwe zihlezi zibathembisa ize.
Mina ngirana ibutsha okwamukwezandla lebookstore. Amagetsi sesithwele nzima sebenzisa igasi. Utshwala buyasibuthengisa buchisa, ama-drinks ayachisa, inyama yethu siyabi-right but igcina ibolile nasiyilahla. So siyalimala kakhulu kuleyo ndawo ukuthi igasi njengakhathesi kuyachisa inyama iyabola. Iy'nkokheli ziyakwazi ngoba la ma sikhuluma nje mabesivakatshile babefike bekhuluma ngoba sithembise kodwa babuye ibheki.
Unkosazana Sokoluhle Sibanda othengisa utwala uthi balahlekelwa ibhizimusi ngenxa yokutholakala kwamagetsi lokhu.
Uhlupho esilalo ngolwamagetsi. Abantu ama-customers ethu ayanatha utywala okunjengamabhiya. So ayabe engakanti. So besicela uncedo olungabe lungasinceda ngamagetsi ukuthi lathi ibhizinisi lethu lihambe.
Esinye isakhamuzi uMnumzana Colin Mathema uthi amathuba omsebenzi alakho ukuvuleka nxa kuthe kwaba lamagetsi kulindawo.
Esejube business center akula magetsi. Abantu abafuna ukuwelda bayafuna ukwenza imisebenzi yokuthunga njani njani kodwa ngokuswelakala kwamagetsi akula into engenzakala ukuthi sincedakale uhulumende lathi abantu bethu baphathiseni.
UMnumzana Thabani Ncube uyethesa uhulumende umlando kungathuthukisa indawo yesejube.
Uhulumende kumbe kayiboni kumbe ayikho kumephu kuhle kumbe ayazakali yini ngoba yona ngokwayo civil ngokuthuthwa ngokwakhiwa kwayo kumbe ngayindawo leyi township ngoba ile minyaka mina ngingazalwa ivele khona mntu esinye kazi nde 44 years so ngathi imvele ngizalwa ngathola ivele khona indawo leyi so but lokhu inje kusentuthwini akulamagetsi.
Ngaphandle kodubo lwamagetsi abezitolo bahamba umango omude besiyadinga amanzi njalo bathi kuyadingeka ukuthi ufake isikotho eduzane lezitolo ukuze amanzi atholakale lula. Ngimele iStudio 7 ngiseseJuba eMzingwane ngingu-Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa wafube mbula
Gukama
Lamlela
Gukama
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa wafube
mbula. Siyambonga ke okaNcube ngokusinika ke uhlelo ezemaphandleni. Okwamanje ke othani nge ngiqhubekeze kuChris Gande esipha ke uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukelayo emoyeni ngenjabulo nguChris Gande. Sidibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Lamhlanje ke sixoxa lomnumzana Difa Wajabi Bango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane.
Mnumzana, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Eh, ngiyabonga babukande ukuthi ngingene ehlelweni lakho.
Kunjani ukuphila emazweni kakhulu nxa sikhangela umkhathi okhona lezinsuku ukuthi ekhaya kungani kunganeno kodwa lina ngapha emazweni liphakathi kwesnow.
Babugande ukuphila emazweni kuyinto enzima kakhulu. Abanye ngilokuthi kwesinye isikhathi nxa ngixoxa labanye abantu abasekhaya bacabanga ukuthi mhlawumbe ukuba semazweni kuyinto mhlawumbe ejabulisayo. Ye, kuyajabulisa ngenxa yokuthi khona ukuthi amasolombana sikhalela nje indawo yemali. Kodwa khona as far as isimo nje noma umkhathi ngendlela ongakhona kulo mehluko omkhulu kakhulu yilapho ubona khona ukuthi lapha uphilela nje ukuhlupheka eqinisweni ngoba nxa singabantu abakhulela elangeni. Kodwa nxa usubuya lapho suthola ukuthi ukugodela kwakhona kuba beyond okudlulisa amalawulo.
Sesizwe abanye ikakhulu abasekhaya nxa beziduduza ngabahamba ukuyasebenza emazweni besithi izithi liyakholisa khona ngapho kodwa liyadubeka ngoba kalilali ubusuku lemini liyaba lisebenza njalo imisebenzi engaqakathekanga efana lokugezisa izalukazi lokunye okunjalo. Ungathini wena ngabatsho njalo?
Mina engakutsho nxa sesibuya endaweni zomsebenzi angikwali ukuthi ilizwe lengilandi mhlawumbe ngithi emazweni aphetheya kule misebenzi efana lena le khona eyenziwa ngabantu bakithi. Kodwa ngitsho lasekhaya imbala lase-South Africa bakhona abantu abenzena leyo msebenzi enjalo. Kodwa ngiphinde ngithi elizweni elisifana langapha aphetheya ngapha into efana mhlawumbe labo garden boy labo geli ayikho leyo msebenzi. Njalo abanye abantu abakhuluma ngaleyo ndlela ngabanye abantu abangakaze babuye bazofika khona lapha. Amazwe aphetheya ngamazwe anikeza abantu ama-opportunities amaningi okumangalisayo ukwedlula indlela abantu bakithi nxa sisemazweni akithi ama-opportunities esiwatholayo. Ngoba ngitsho for instance ukuthi bakhona abanye abantu abasuke ekhaya mhlawumbe noma umuntu wayengumbalisi noma mhlawumbe umuntu osuke ekhaya engafundanga engazange waya esikolweni mhlawumbe wagcina ngo-form 4. Kodwa umuntu wenelisa ukuthi ngokubuya lapha emazweni aphetheya ngokufisa ukuthi aziphakamise. Abantu bona laba kathesi ngabantu kwesinye isikhathi abayinventa ezinye izinto. Abanye abantu bakhona basebenza kuma railway lines yibo abayenza ukuthi abalungisi izinto ezifana lentimela izinto ezifana lokuthi ama engineers ngabantu bakithi, ama electricians ngabantu bakithi, kodwa ngabantu abasuka ekhaya bengalawo lawo ma skills. So konkwalo ukuthi abantu nxa besika sebekhangela nje izinto ezingatsho lutho ngoba nxa singathatha mhlawumbe sithi ungathola abantu beZimbabwe mhlawumbe ungathola abangu 100 akutsho ukuthi phakathi kwabantu abangu 100 usho ukuthi total yonke labantu abangu 100 ngabantu abagezisa izalukazi. Phakathi kwabantu abangu 100 uzathola ukuthi abantu mhlawumbe abenza ikhe khona lapho mhlawumbe bengabe ngu 10 but i-90 yonke leyana benza imisebenzi eminingi ehlukeneyo.
Siyasizwe njalo abanye besithi amajaha avela eZimbabwe nxa efika khona ngapha emazweni afika engasakhangeli amantombazana ayo ekhaya sebekhangela bonabo abamhlophe labavela kwamanye amazwe kugcine amantombazana beswela ukuthi baqonywa ngobani. Kuliqiniso yini lo?
Lokho kuliqiniso kodwa ngizathatha okokuqala ngithi ngixolise kakhulu phakathi kwabodadewethu ngiphinde njalo ngixolise kubafowethu. Kodwa engifuna ukuthi ngibekele iqiniso njengokuba linjalo ngoba ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi iqiniso liba buhlungu kwabanye abantu liba mnandi kwabanye abantu. Into ekhona indlela amadoda noma esiphila ngakhona ekhaya siphila isintu lesana sokuthi ma ungubaba usuka uye emsebenzini ma uvele emsebenzini uthole umama abuya kuphekele udle. Kodwa nxa usubuya lapha e-diaspora into esikhona lapha sonke lisesiba ngamadoda. Nxa sesiba ngamadoda sonke umama nxa evuka uye emsebenzini laye ubaba nxa evuka laye uye emsebenzini laye. So nxa uvuka emsebenzini but ma ungubaba uyabujwayela kwala ukuthi vele unkosikazi wami kufanele ukuthi angiphekele ithi ayenzele okulalokuyana. But kwampala sekusiba le-clash of izinto ngenxa yokuthi unkosikazi uzafuna ukuthi lawo ma evele emsebenzini akuthole uphekele isithwala. Kolaphana sekusenza ukuthi abantu bengasazwanani sebecabana ngenxa yokuthi omama kakhulu sebabuya lapha e-diaspora bathatha i-culture yamakhiwa. Nxa sebethathe i-culture yamakhiwa sebesenza okudluleleyo osekuwest modern okwenziwa ngamakhiwa.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ube lobusuku obuhle.
Hayi, ngiyabonga babukhali.
Alo-ke ngumnumzana Difa Wajabi Bango isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilale.
siyambonga ke uChris Gandhi ngokusinika uhlelo olumnandi, uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Asibeke ithuba ifanayo njalo ngevikelizayo lapha azethulela khona olunye njalo uhlelo liphuma lendaba. Kwezemidlalo lamhlanje, emidlalweni yenguqu eChibuku Super Cup edlalwe lamhlanje emini, iFC Platinum ibe lumtshiki lobhanga 2 leChapungu 2. Umdlalo lo kodwa ucine usiba ngumbeka wamapenalty, iChapungu yagcina inqoba ke 5-4. Inkezi Platinum 1, iRentals 1. Low lawo umdlalo ucine ngama penalty, iRentals yagcina ke isinqoba layo ngi 5-4. IBlack Rhinos 1, iNikroot 2. iDynamos FC inqobe iBulawayo Chiefs 1-0. iHarare City layo inqobe iBulawayo City 1-0. Kuthi ke kusasa iqembu leBosso ele Highlanders lidlala leleyada enkundleni eye Baba Fields Stadium. Kuthi ke iCapes United izajikelisana leZPC Kariba enkundleni eye National Sports Stadium eHarare. iTriangle United yona idlala leShabane Mine enkundleni eye Gipo Stadium.
Abadala bavumele bari hey twana sokuthatha yabona sebethukile baphithisela mangena lana ngoba kuzokhalelwa lalanga le sami phunga ungene kupho wathi ngane yami yoba lokubekezeni ufile long time lokho mbona abanye besinja manje bheke intwana ilale tafuleni ngoba ilanga selifikile ngoba yimena ngale yebo ngoba yimena ngale yebo yabona sebethukile ngoba bazi ngempela. Like a blind farmer, got some babo need a bunch of dad and seven zagazima got you for some badass. Kadezima chose the cattle, give such a lala, it's success against the chief who got you sing a macadia. But the jadi to go back, he sell us some of the last funu guinea guinea to funu kaya kamada. Kunga senani, lava babe, he sat a canal against the cello, who gets a catangani with the kunga lukali. Biggie the posho, the babe, babylon popolo, thank you, pinombo, the good year pupum, part of a store of four. Billy Petit to the popo, gum, abu, bunyongo, if you went talking like a cigarette, canal, mana, walk. Kakakang is the one that doesn't feel the better young baggy look. If you did that, I find your bonus question number no Kapuna Jenga and Yenziga Nat, many papa fits me. I said, have a talaba for me, everybody hates when I talk it chat drum. Never want to say it to Gilly, but this is the man in a land and over Tazo Kalitram. Let me phone get a book for what in Kanayami over Logo Vegas. It's been a long time. Looking for Navanga, the sea, the man you're picking to Anila and Tapuli. I said, if you give me.
Ingoma emnandi, ingoma selifikile seyiphiwa iliqembu GTI. Kodwa singakagqibiki uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapolisa abehlome phele. Sizigqiba ke lapha indaba zethu zalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Nsithi asibeke ithuba elifanayo njalo kusasa sikhathi sinye. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuterera chirongwa chedu chererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.